tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela ukwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe uzananzelela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbe izisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njenge ama-gamated rural teachers union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenzela ukugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela ukwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakoBulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzela ukuthi phakathi lapha kwalomnyaka iCity Council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe iUS dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-Eastern Suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke nxa suyigugqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke elathi sitholu zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakade singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindi bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala okhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu akusingeke sikugqilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzura, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguchamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi izakhamizi ngakho kuzananzelela ukuthi leli qulo likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi kugijimisa ukulamba kwabo ngombiziso zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhulunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli izakhamizi ezibe ezibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzelela izindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba ezingene eliphansi kakhulu khonkhana kutshengisa ukuthi akulo lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama councillors esuka azenza bona iziqhatshwa zecouncil sebekhulumela icouncil abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasela ama checks and balances laphana ecouncilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama councillors kube yiwo monitorwa evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu ukuze zezasukuma ngobunengi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzile kwakusikuthi ngoqala kugcina hayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapolisa azange ahlukuluza abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abanengi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka bela amaphepha kuwhatsapp abo kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abankumbi wabanika abantwana bayenze i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulikha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-whatsapp so sikubonayo thina njenge amagamated rural teachers union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokuthi labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengena emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi kungahlala ngephephu zabotshwa kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yati olev amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo abanjengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo nomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa nxa sesibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloliso nangivuka abantu abami senganikeza iphepha ukuthi babhale umhloliso baphumelele kufisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongoe ngiyatshela nababalisi ukuthi izinto ezinye engazoniya ziyasiyangisa, ziyasehlisa isithunzi njengababalisi, ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe. Umbalisi ngumuntu oyakha isizwe, aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi xa uyafundisa khona, ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana eseyintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani, kumbe intatheli enjani, kumbe umongikazi onjani, kumbe umbalisi onjani. Umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha uyasiyangisa kakhulu khonoko kwizinto okunjani.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimanyeneyo ezibalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempilakahle, iHealth and Child Care Ministry, leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare, abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabamba nyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council, eyiyo ibhodi ebona ngazo zonke izinto ezimayelana lempilakahle. Sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesikhiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izidakamizwa, iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex work ngesikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo, injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe saba lalo, lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandupho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka, bona abasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba, bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe, isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa, njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa. Ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawo esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende, bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha atshengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izidakamizwa, njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bonaba abasupplya izidakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lapha eZimbabwe.
Lo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day olu thakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi njalo ngesiko lalelilanga kudliwa ukudla okutshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. Isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngalelilanga lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lama butata lama green vegetables silandela bona laba abaseAmerica, kodwa ayisiko ukuthi masilandela siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawa nga fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngama Rome, nathi silandela bona nje siphonga uyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela? Kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga leKhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo kuthiwa iHalloween. Ababe celebrate abantu abafayo be celebrate ama ghost lama wishes yama wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngulandele lokhu, akufani. Kodwa ayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi alandela iKhisimusi ukuthi banenge kakhulu ama church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa ukuthi masokuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala wamahara kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBhoboza Embakwe esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Hayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngama mahara abiza abantu. Kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele, so yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi. Kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahle njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ema basakaza be studio 7 salona ngingabe ninjani ngapho awumsebenzi wenu muhle umsebenzi wenu ngomela siyabonga kakhulu ukusinikeza indaba eziqotha indaba ezihlelekile indaba ezileqiniso ya mina tabalwa mina sendabeni yokuthi khona ipolitiki zaseZimbabwe ezipolarize kungani singayenzi njengamazwe amazwe lana aphumelele amazwe athuthukile singathi thina ngamazwe asephumele ababambelele noma ilizwe lisiyo bayashintsha uhulumeni wakho evotele on a vision and manje eZimbabwe into eyenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo une vision noma kala vision babambelela nje izandla zezikumigasi beze befe besifa befele dube nangicaba ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle it must be voted out kungene eyinye nayo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America nabo Britain siyabonga
ambingelele ku studio 7 linjani basakazi abalaleli be studio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli lana South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president aseAfrica ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule president babo besisize ke sibuyele phela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathuleleni ngoba kubuhlungu kakhulu le nto yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president aseAfrica akhangele into yenziwa ngupresident wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izana phela isolwa lutho but into yenzakala ebuhlungu kakhulu kakhulu sazi lo ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani zonke indawo mphendula phana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba lenkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabe dlalisa isikhati sakhe umuntu olalela uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokho wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakenda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babelayo kutshintsha ukuthi bavotele ichange bavotele i3+C okwenzeka ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto zizakutshintsha asitshintsheni singabele kusidlala ikhasethi eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala ikhasethi eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kaleso shabo abonduks junior kuyasetshenzwa kuthiyelwana nakhona ngale babechaya omafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlali besesishoni sokwatshintsha sokuthi sitshaya ikhasethi eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile kuncindizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngolapha emakhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangenawo buyabuya lobutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu hayi siyajabula ngokuzindaba ezimnandi mina ngizafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxawuzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu iyenza izinto abazibona siyaphambili mina khonapho ku studio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma amadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezi ingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anzake ngizwe kuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo mbi iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgabe khona lokho bebahlukumeza abantu abazange bame phela labo bantu benga vele ba vote ba wina abasabahlungumeze abantu abake bayekela into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela ezimbakwa azikho zonke lezi zinto abazikhulumayo. Ngiyabonga
sabingelele emsakazweni sibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama South African oqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni aloko babiza ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika. Umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo ezishise ngedinga uba alisibona bakuleli lizwe belangemakini kukhombisa ukuthi amaZimbabweni akuphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe lase-South Africa. Abaningi bakubona kwi-inthanethi kuze kushise u-Elvis Nyathi lapha eDiepsloot ukuthi e-South Africa akuseyilona ikhaya for abantu baseZimbabwe. Kodwa-ke ngabe kuya ngami ngabe bonke bakubona lokhu beke befike ekhaya bevote kunyakoza ngobuningi babo ngoba i-diaspora yavoti iZANU-PF ambonto izayenza uthanda baseZimbabwe bevote labela eMzantsi Afrika. Okungcono ngilola lo ezame ngamandla ukuthi ayekhaya efake ivoti yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthole eZimbabwe babaleka bezala e-South Africa sebekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe kusokucisha kube western lokuyana futhi-ke befake ivoti yabo next year maybe ibandla eliphikisayo eli-TCC uma lingaphatha mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono anti bezimbabwe bethole isithunzi ngoba ma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achise ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basontela esigangeni ukuthi angeke ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi. Unkulunkulu kabusisa abantu bakithi. Siyabona
sanibonani basakazi bakithi u-7 ngali njani lonke nje la hayi mina ngamafitshane ngithi ngenzame lami ukuphawula la kambe abantu bezimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kujobhuskala abayiboni ukuthi yinkalakata yemhlolo eyenziwa yizanu uyazi loba bethi umgabe wayi-wrong ukuzwe lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajeli akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha ujosikhala kasikho ukuthi kuthiwa upikele ukuthi ye wagqugquzela udlami wathini a-a yimhlolo le ehlolayo ukuthi ujobsikhala upikela isikhundla somuntu owabulala lo ilunga le-TCC akukho okunye lanilanxa likubhekile likubona lokudonsa kwangikhona aliboni ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu owabulala omunye. IZANU ilola abantu beZANU amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuyakuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelelele lokucala lokubulala umuntu yena lowo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika Group G lo H. Ele Switzerland lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay lingqikilane lele South Korea. Ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa. Ele Brazil lizangqikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Sikhangeleke lodaba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.vo.com. www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo 7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.